umnumzana Brackhill owayekhulumisana no-General Masuku ngamalanga akhe okugcina uchaze umuyi njengomuntu owayeqotho njalo elobuntu.
And he finished his day with defiant bravery. But above all, he was a passionate man. He was concerned not about himself, but about others.
Umqondisi weMafela Trust uMnumzana Zephania Nkomo uqakathekise ilanga lokukhumbula uGeneral Lookout Masuku ngesizwe imbono yakhe.
Ilanga lalimhle likaMasuku ngibona ngani le liveza izinto eziningi ezingancedisa isizwe samaNdebele esingaphansi komncindezelo olwathiwa ngamakhiwa lalamhla lokhu esiphakathi kwayo.
UMnumzana Benny Moyo ongumcubunguli laye ongene isikhumbuzo salamuhla uchaze umuyi njengeqhawe elalilombono wokuthuthukisa isizwe.
Weziqhawe uLookout Masuku welonanzelelo ngabantu bonke kusukisela kwabancane kuzitha kusiya kwabaphezulu na wayele nkuthazelo enkulu ngekusasa yethu langekusasa yelizwe lethu.
Umabhalane jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni eye ibhethu likaZulu abayibo abaqoqela umbuthano uMnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi balusizi ngoba okwamelwa ngomunye sekusenziwa izwe ngababusi abakhona manje.
Ilanga lanamhlanje lilanga elibuhlungu ngoba ukhumbula owayekhomanda ibutho lezitha elalilwela ukuthi abantu bebe lejustice lenhlala kahle economically. But ma ukhangele izithukuthuku zabantu bezipha lendlela abantu abaphula ngayo kade kuyi-opposite yalokho.
Isakhamuzi sakoBulawayo esingenele umhlangano uNkosikazi Beauty Ncube uthi ilanga likaGeneral Masuku libathunuka amanxeba.
Ilanga lanamhla lingithokose kakhulu. Yikho ngelanga lanamhla uLookout Masuku nxa simkhumbula kuthunuka amanxeba. Kodwa sibe sizithuthuza ukuthi lokho esilezibindi zokumela leyo nto enzima kangaka.
Inhlanganiso ibhethu likaZulu leHabakuk Trust bebambene bahlele ilanga lokukhumbula umuyi uGeneral Masuku ngenjongo yokulondoloza imbali yelizwe abathi ababusi bayiguqula ukusuthisa inkanuko zabo. Umuyi uGeneral Lookout Masuku wabhubhela esibhedlela seParamenyatwa eHarare ebhekane lecala ayelibunjelwa nguhulumende elokufuna ukugenqula umbuso mhlazinhlanu ngoMabasa ngomnyaka ka-1986. UMasuku waba njalo ngumsekeli kamkhokheli webutho lesizwe lapho ilizwe lithola uzibuse. Wabotshwa ngomnyaka ka-1982 ndawonye loMnumzana Dumiso Dabengwa besethethwa umlando wokuqoqa ukugenqula umgabe embusweni. Ngo-1983 idale le-Supreme Court lafumana ababili laba labanye abasolwa abane bengelacala kodwa amapholisa abavalela futhi. UMasuku ufe ngomnyaka ka-1986 ngemva kokukhululwa ngoba impilakahle ingasamanga kuhle. Ngimele iStudio 7 yiwo Bulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.